Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 31 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuvele amacele amabili awebandla lesi-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu.
Bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Oye ngummeli wezengeza West edalele parlamente umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe okwakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamanje.
UJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just thina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just ICCC.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla sebandla lezano PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakobulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030.
Leyo indaba ye-2019 rata bamiyazi ukuthi ivela ngaphi. Ngibona engani ivela ebantwini asebebona imbiza isivuthiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuvele amacele amabili awebandla lesi-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu. Kulexuku elikhokhelwa ngababe ngabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lo nkosazana Lynette Karenyi Kore. Leli xuku lithi lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Kuthi elinye lilabo umnumzana Promise Mkhwananzi, umnumzana Jameson Timba labanye abakuxuku elithiwa ngama Citizens National Assembly kumbe CNA. Umnumzana Chabangu yena elokhe khokhela icele lakhe elithiwa yi-interim committee. Kobulawayo izolo bekulexuku labasekeli abasakhulayo besithi bona bafuna umnumzana Nelson Chamisa aphenduke azoba ngumkhokheli wabo. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chiroza.
Uthi usungulwe ngubani? Hayi, lokho angisatholanga kibo, kodwa iningi khanya engingakutsho ukuthi imbangela ikuhlukuluzwa sokwenza amalunga e-Citizens Coalition for Change ngulo othwa nguSengezo ozenza yena unobhala jikelele webandla le-CCC. Nxa bona bekhuluma bathi khona umuntu lo useyenza into eziningi ezingekho emthethweni, uhulumende evuma nje njalo. Bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa kulokuthi basebenze ngaphansi kuka Sengezo Chabangu. Ye, ngithe ngizidlulela namhla emahofisini eGertrude Mthombeni maduzaneni lo-3rd Avenue lapha kuntuduzi yathuna, ngabona wona ama-youth ontanga abe-CCC bebheja besithi bona sebetshile i-Citizens Coalition for Change. Bathi bona balandela umnumzana u-advocate Nelson Chamisa njalo bathi kulezi nsuku kagqoki impahla esiyelo sokuyinjayela ukuthi behlale bembone egqoke zona eziluhlaza okwesibhakabhaka, njalo bathi sebelingisela yena njalo bazaqhubeka belingisela yena ngoba bathanda yena, kabathandi ukuthi belandele uSengezo Chabangu ngoba bathi uletha umbusazwe olobandlululo olonketha ebechabe njalo ongananzi amalungelo abantu bonke abasemhlanganweni. Yikho engingakutsho, yikho engufakazileyo namhlanje mfowethu.
Sizwa kuthiwa amahofisi ebandla athe vuka lamhlanje atholakala ependiwe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Ukuhamba njani ngama office la njengoba sesizwe kuthiwa ngawe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora?
Ayi thina ngathi ukuthi ulwazi sibili okwakathesi lufitshane kodwa sikwazi ukuthi abantu ade bebhadala iofisi leyo bayazakala, abantu ade bebhadala amanzi, bebhadala ugetsi, abantu laba bayaziwa njalo. Awuzange ube labantu bakamonsura ababuye ofisini bezobhadala amanzi mbeni ugethe. So nxa kufunakala amabizo kusho ukuthi sengiyathatha ke isikhathi sami ukuthi ngihambe lapho okwathengwa khona indlu ngikhangele ukuthi ngekabani. Kodwa engikwazi kathesi ukuthi ababhadala amanzi, ababhadala ugethe abantu abayaziwayo njalo bengabantu abasebenza lo mnumzane Advocate Nelson Jamisa.
Hello ke ngumnumzana Sithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje sixoxe lo zithi ngumgcini ingcebo webandla lesisisi kuqhuku elisekela umnumzana Chabangu umnumzana Mbuso Siso.
Leyo indaba ye 2019 rata baniyazi ukuthi ivela ngapi. Ngibona engani ivela ebantwini asebebona imbiza isivuthiwe sebekhangelele ukuthi babuye bazokudla. Ikanti ke sina hayi besingakhangelelanga khonokho. Sina into kade sivele siyikhangelele ukuthi siqondise uThamisa ayekuphambanisile ngesikhathi e-impose abantu abakwezinye izigaba emadebeleleni. Yikho lapho
manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo. Umkhokheli uyakhethwa nini njalo njani?
Umkhokheli njengoba kube yinto nje esike lathi singayikhangelelanga ukuthi uza kuba ngumuntu othi usetshiya ibandla. Kodwa-ke nxa esetshile sabusenani, you cannot hold one at ransom ukuthi hayi ndoda kuya ngapha sizokhuluma. Of course kuyakhulumiswana but lingabona sokwehlule kufanele kube lani, kube le-way forward. Njalo leyo interim committee ekade vele isaziwa la ukuyazigandeleyo i-interim committee esuke ngesikhathi kusiba lama records, esuke ngesikhathi kusiba lama double candidates. Laba asebebuye kathesi kasibazi ukuthi ngabani, ngabantu asebelande ukuzoganga, ukuzophambanisa into enhle ekade siyibongile. Sa-appointa u-secretary general wethu uSengezo Thabangu njengoba umbonile beyiphethe kahle into le. Yazi yakuba kubi sokuthuthe laba asebeziza ngokuthi bakuyona leyo committee baphinde bayakhetha abantu abathathu ukuthi bayekhulumela iparty engithi ngingaya ku-constitution eyiyo esayifaka ku-minister of local government ku-president of senate e-parliament lasezek bayihambelani i-constitution leyo.
Ye manje umkhokheli lizakhetha nini?
Izahlala interim standing committee lesinqumo njengoba kuyiyo basi only authentic body ekhona kathesi. Leyo eyabe promise mkhwananzi sebengama acting president asikwazi ukuthi uvelele ngaphi ngoba the only steering committee that formalized the party is the steering committee that I belong to and the steering committee that Chabangu belong to. And leyo Congress oyibozayo iza kuba khona singahlala phansi ngambiza ubabusengeze Chabangu izalandela i-constitution eyokuthi simbize sizohlala laye phansi silungise lokhu okade kugobile. Angitsho nalapha kade phambanise khona mhlawumbe unyengwe ngabanye abantu akade esesebenza labo esethiya laba eqale labo leyo steering standing committee. Kodwa engakuthembisa khona yukuthi yebo ye iCongress izakuba nayo singahlala phansi. And njengoba sekulama-event ona la sefikile ukuthi hayi president senjani usethile sokuzamele kuhlaleni phansi i-discuss whether we are going to have electing president or sizakuba yona le i-standing committee i-interim standing committee izakhontinua i-working committee. Lokho kuzahluzwa kulo mhlangano siyazise lo mphakathi.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Siso ozithi ngumgcini ingcebo webandla le-CCC kugqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu. Ngummeli wezengeza West edalele eParliament njalo elilunga lesi-CCC umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe okwakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamantshi. Umnumzana Sikhala ufunyanwe elecala lokutshotshozela uDlakela lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole njalo betheswa isigwebo sokupika okweminyaka emibili. Kodwa uMantshi usuke wabeka isigwebo lese eceleni izolo esithi uSikhala usehlale kwesikhathi eside evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngakho kumele akhululwe ndawonye loSithole. Kodwa ubaqwayise ukuthi akumelanga badale icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. USikhala uphuma ejele ibandla lakhe likhanya selidabukene phakathi kulandela ukukhalala komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa yena owazise ngeviki edlule ukuthi usephumile kubandla le-CCC. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Into esijabulisayo namhla ukuthi uJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just thina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just iCCC or abantu beopposition bonke. Siyabonga lathi ukuthi uJudge Law ubone kumele ukuthi aphume ejele.
USikhala uphuma ngesikhathi ibandla leno, ibandla lakhe le-CCC selidabukene phakathi. Ubona ngani kuzamphatha njani lokho?
Ukuthi sokulamacele ama-CCC and whatever. Uyabona into eyenzakalayo even in human history. Ikuthi ma lingakwanisi ukukhipha the party that is ruling. Kuyaba lokubona oku-different from different angles. Thina okwakathesi we just wait and see, ngoba sihlale e-diaspora sibona ukuthi kuzaba le association enjani. Ngoba siyakwazi ukuthi last week uBabu Chamisa was the president of CCC. Last week laye waphuma wathi usezamile ngoba into le ingani kuthiwa isingenwe izanu everywhere. And then kwaba lokuphikisana lokukhulumelana, and then abanye bathi bafuna ukwenza something different, abanye bafuna ukuya ngenye indlela. So hayi, it is political maturity yokuthi layo i-time iyatshintsha a lot of things. So after the dust settles, i-opposition siyabe silokhe sikhona ukuthi sikhiphe yona le izanu PF engathiwa ibambelela iZimbabwe yonke a free and a fair way of living. So hayi hayi, singazikhathazi okuningi because siyakwazi ukuthi even in families kuyaba lama-disagreements. Abanye babone ukuthi bahamba so, abanye bahamba so. But at the end of the day, the one goal is to remove ZANU-PF. Asikwa ukukhohlwa lokho. But sizalungisana and then everything will be okay.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai ilunga lebandla le-CCC obexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHohio ngapha kwele Melika. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla njalo sebandla lezanu PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030 ngoba uhlelo lwemathebheleleni Zambezi Water Project solusemaphethelweni. Ubekhuluma amazwi la kuthange embuthanweni wokukhankasela umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF oncintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Chabalala edalele eParliamente ngomgqibelo ozayo. Kodwa umsekeli kasodolobho wakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ithemba labo likuhlelo lokwakhiwa kwedamu le-insiza njalo kulenkampani esivumile ukwenza lokhu oluzathatha kuhlelo oluzathatha umnyaka owodwa kuphela. Utshele usithandekile mhlango Studio 7 ukuthi bazibonela ngawabo amehlo ukuthi uhlelo lweMathebelele Nzambezi Water Project aluphuthi lamuhla.
Ngomnyaka ophelileyo singamakhansela kobulawayo sahamba safika eGwayishangane sabona, kodwa ke sithi thina njengedolobho lakobulawayo long term plan ya ukuletha amanzi kobulawayo. So short term kumbe medium term, hatshi long term, ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70%. So kusele ukuthi baqedise i-30%, bese kusenziwa ke i-pipeline ezasuka ke Gwayishangane buyizofika kobulawayo. Sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi-low-lying, okutsho ukuthi indawo ephansi, ukuthi nxa manje sedonswa esebuya kobulawayo kuqansile, kuzadingakala njalo le new pumping system. Sithi thina ke hatsho kwakathesini kalisoze lusiphangisele, alisoze ke lusolve ama-problem esilawo ngokuswelakala kwamanzi kobulawayo. Yikho ke sesithe sesithole o-private investor abafuna ukusakhela idamu le-gas block ensiza. Savumelana labo ukuthi hatshi njengedolobho sizathenga amanzi enu yakhanini lelo damu. Sibona ingani lelo damu ke yilo i-short term plan yokuletha amanzi kobulawayo, ngoba likhangelele ukwakhiwa phakathi kwenyanga ezingu-18 kusiya kwenyanga ezingama-30 months. So mbonani luhlelo luseduze ukuthi luphele, kodwa ke hayi Gwayishangane siyayamukela, kodwa njengedolobho siyakwazi ukuthi izathatha isikhathi ukuze sithole lawo manzi.
Sabona njalo kugejelwa izibhorane edolobheni lakobulawayo. Zingaletha ubobelo yini kuhlupho lwamanzi? Ngoba sathi sixoxa lebandla lezana PF lathi lokhu likwenzela ukuthi ngoba ikhansili sehluleka ukulethela abantu amanzi eneleyo.
Ye uhulumende akumelanga sole ikhansili athi yehluleka kunika izakhamizi zakobulawayo amanzi, ngoba ngomthetho wakhe uhulumende uthi ikampani ezinwa yiyo elomlandu wokunika abantu amanzi, ikanti ikhansilo kwayo yikuthi lawo manzi nxa eselethwe izinwa yona isiwangenisa ezindlini zabantu. Yikho-ke izinwa kayikalethi-ke amanzi kobulawayo, yikho akumelanga-ke kusolwe ikhansili kube umlando wekhansili ukuthi indaba izakhamizi zingela manzi, ngoba umthetho uthi zinwa yiyo kumele inike izakhamizi yamanzi. Ikanti indaba yamabholu sikubiza-ke sithi thina i-non-revenue water, asomanzi abhadalwayo izakhamizi zibhadala ukhanseli. Yikho asikhuthazi-ke ukuthi kube la ma-bowls amaningi edolobheni, sikhuthaza ukuthi abantu bathole amanzi ezimpompini. Yikho sikhuluma ngokuthi-ke sifuna kugejwe idamu, yikho sesivumelane le khampani-ke efuna ukugebha-ke idamu le-glass block ukuthi kube la manzi amaningi kobulawayo. Amanzi ebhol ngaphandle kokuthi i-non-revenue water angamanzi esinyeke sinike igaranti njengedolobho lakobulawayo ukuthi ahlanzeke okungakanani, singazi lapho abegejwe khona ukuthi phansi imithambo yayo kambe ikume njani, kuhlanzekile na.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hayi sizwile laphana lisitshonge ukuthi Studio 7 inhlelo zakhe zekuseni zizavalwa. Ngokubona kwami ngibona kuqakathekile ukubana mazivalwe inhlelo zakhe zekuseni, even nanxa kungakusenziwa oke kusenziwa ntambama, abantu laba bathola ithuba lokubana bakhulume imibono yabo. Khanya kuqakatheke kakhulu kumtya xakadele ngakubisela ukuthi abantu bakhulume imibono yabo, lokungani kuqakatheke kakhulu, kungaba into enhle kakhulu. Si
Mr Chris Gandhi, Studio 7, okhulumayo kundaba ezinhlemako, bengifuna ukukhuluma ngohlelo loluyana olumenyezelweyo olokuthi umnankagu ufuna ukukhulumisana nezinduna. Angisatholanga isikhathi izolo, kodwa elami lithi izinduna zingakhohlwa ukuthi nazo zafelwa ngabantu ngesikhathi seGugurawundi. Njalo induna akulanduna kungalamuntu. Kumele babone ukuthi bona ayisibo bodwa abalobuchopho obungcono kulobabanye. Kufanele bananzele ukuthi abantu bayahlukunyezwa. Yenalo umuntu obabizayo ukuthi akhulumisane labo ngesikhathi seGugurawundi kufanele lijele umnanga kwanti umuntu obulalayo usejele. Kanti yena waye bangamfaka ejele. Number 2, kumele izinduna zicabangele abantu bazo ukuthi usiko lwakithi lwesiNdebele luhamba njani olwesintwini. Ngoba bangasebenzisa ukuthi bona bazinduna, ngoba bazinduna sokumele bakhulume abakufuna ebantwini. Kumele bakhulume okufunwa ngabantu, ngoba abantu bezwa ubuhlungu ngesikhathi seGugurawundi ukulahlekelwa yizihlobo labangani. So kunje so thina sizintanda njenganamhlanje, asinamama, silaba, asinayo ipani. Ngenxa kaMnangagwa, kanti uMnangagwa wayeyinduna zingamtsheli straight ukuthi no ndoda wena waphazamisa sona so, ngoba inkinga ekhona la izinduna azisasebenzisi usiko olwakithi, sezisebenzisa umthetho we-government kaMnangagwa enguye futhi umbulali. Lake lambola ngapha umuntu obulala abantu eqede lapha ade hayi niseleyo zane ngapha sokhulumisana ukuthi abantu abambabulile njani ninikeze imali. Akuvumi khonokuyani. Umbulali ngomthetho uvile uhanjiswe ejele ayojeziswa. UMnangagwa kahle kahle eqinisweni ngifuna ukukhulumela ukuthi lezi nduna ezimsupportayo ziyinzonde namhlanje. UMnangagwa eqinisweni vele akufanelanga abe ngupresident. Lokuyani uba ngupresident kwakhe ucathele amacala eGugurawundi kuphela. That's why libona imithetho ayifaka yimithetho ehlukumeza abantu. Akayekele ukuhlukumeza abantu, avume ukuthi abantu bakhulumele ilungelo labo. Kodwa okusalayo ukuthi ungakhulumela ilungelo labantu, these days uyabotshwa ngoba ukhuluma iqiniso ilungelo labantu.
Siyabezwa, siyabezwa labo president bakuleli lizwe abazifaka kubu president, abazingenisa, abathatha amandla ngodlame, namhlanje bazibiza ngupresident. Mabethu bafuna ukuthula, ukuthula lokho thina bakufunayo asikuboni, ngoba kuyibona abantu abasihlukumezayo kakhulu, kodwa bajike bathi bafuna ukuthula ezweni. So thina sesithuliswa nje ngenye indlela esingayi-understandiyo. Ma sikhuluma amaqiniso or sikhuluma amalungelo ethu bathi sinodlame, asikuboni konke khona lokho thina okwenzakalayo. And ukuthula lokho akungekeze kuze kusebenze. Basezizilima kakhulu, basihlukumeze, baqede basithulise bathi hayi sifuna ukuthula, thulani lingahlukumezana. Kanti bona kungani bona bangavele babona iplanning ukuthi bona bachantsha isystem yonke yelizwe, ngoba vele singaphasi kwencindezelo yethu. Ma singathi sifusa amakhanda bathi asithuleni singabangudlame. So akusiyo into esiyikhangeleyo thina singabantu bendawo. Ukuthula lokho abakudingayo angeke kube khona, futhi akunadlami umuntu wezudlami njengabo. Yibo abadala udlame kuqala, base babona ngathi sesiphakamisa amakhanda siyabaphendula bathi thina sinodlame. Udlame lokho kuleli lizwe, udlame oludalwe yibo since iminyaka eminingi kangaka benza udlame, baqeda basithulise ngenkani. So akusona izilima, nathi ukuthula siyakudinga, kodwa sifuna amalungelo ethu, sifuna nozimele wethu kuleli lizwe.
Studio 7, hawu sajabula lathi singumthwakazi bathi sisazi ukuzwakala kwele Melika lathi sikhuluma. Okanje-ke kudala besingazwakali, bekuzwakala bona laba abavela khona ngale ndaweni liyana yokade besaziwa ukuthi bakumele bakhulume bezwakala emaradiweni, nathi sesikwazi ukuzwakala singumthwakazi. Heyi, sibonge kakhulu iindaba zenu esineza zona ezimnandi, noma nje kodwa zingamnandi zonke. Heyi, mingene phezu kodawulo kwababa uSikhala. Hayi, ubaba uSijabulo kwababa uSikhala lubuhlungu kakhulu. Yazi uMnangagwa waye gcina ubaba uSikhala ejele. So mina into engiyibona umbono wami, uMnangagwa uyazi ukuthi ubaba uSikhala unempande zakhe azaziyo ezikamnangagwa ukuthi yiziphi ezimpande zakhe ezinkulu, othi ma engamkhupha ejele uzoziquphuna iimpande zakhe uMnangagwa lezo. 2, njalo uMnangagwa naye uyamazi ubaba uSikhala ukuthi yena udangerous kanjani, udangerous kanjani, ngoba nje bebesebenza nje kwezombusazwe nje long back nje besondelelene khona ngale. Kusho ukuthi uyazi kule information eningi uMnangagwa ayaziyo ngobaba uSikhala ukuthi how dangerous he, ma engamkhupha laphana ejele. Lijongo sikamakepe selilikhumbaya ngomdludli. Siyabonga.
Sanibona sisistem, sanibona abasakazi bami abahle, ithokazi omuhle eStudio 7. Hawu, sasenda ama-record nangavuli nje nawaziba ngoba sikhuluma ngezanophilo. Izanophilo sathi lutho nje bathi nomasimba nje kuphela, bashaya abantu ba-accuse abantu yonke into yabo nje ngegana. Sikuphila lokhu, asikuphila especially uMnangagwa. bakho sidala bolo kungalogawula bakhe la isinja zabantu lezi abakungushiswa lezinja lezi abantu igazi labantu lele liyavuka and basazonya bazoba sesihogweni
bingele ustudio 7 bingele nabalaleli hayi bakithi ngithanda nje ukuthi ngihlale edabeni ngibonge kakhulu ubaba washibhen ngibe ngibonge kakhulu ubaba utenda ebithi ngokungahlanganisi lensila ungahlanganisi le doti labantu abenza into abangayaziyo ukuthi benzani ustokswit labo baba labo amakhanda amakhulu opit blue face inxaphanxapha inxushunxushu ubuxhophoxhopho baba babenzayo ukuba lobuselesele abantu abazicabangela bodwa ubuselfish thatha imali befake esikhwameni zabo khotha ukuthi izimbabwe yakho ufuna ukusebenza thina amandebele ngobula babo siyabonga bakitsho ngokuthi liyale nabadalali babili ukuthi aligeni udoti lo kuto zabantwana amadliwayo hhayi mhlawumbe yokuyibe khona inkokhelo esindebele mhlawumbe izobuya ku-MRP vele njengoba silo mphakazi thina ngoba vele thina silo mphakazi wethu asinani nani ndinabo kodwa nje into esingayifuniyo ukuthi linoba upitbull lizenza ngathi ihlakaniphile upitbull uthabanga salani-kele lephateni sitsheleke likhumbuze nalabo abangani benu labo osiguqu ukuthi abake beyekele indaba yabo yokuba lokhu behluphana noshamisa bethu uchamisa kwamele aboshwe ngemali yase-amerika edlayo ini heyi bona badla imali zasechina leze lizidlayo thabanga njengoba selanona selilezihlathi nemikhaba nemali ayelokhu echina elidlayo litshontshisa amavoti likhetshe amakhosi lisenza zonke izinto elizenzayo thabanga hhayi-ke leyo mali leyo iyafana naleli idlayo lina kukhona imali futhi yashikulunywa ngokufoma upresident mugabe ukuthi yadliwa ayikwazi ukuthi ayakuphi ayiqale kubuzwe yona andibana kuzobuzwa le kachamisa futhi uchamisa leyo right ayidli ngoba lina echina laphiwa ama-sanction nawaphi imali danko ehlali njalo
studio 7 studio 7 studio 7 mbingelele kustudio 7 ya isinqumo esithethwe ngushamisa sihle kakhulu futhi athinto ezilombangazo phakathi ezilothabango uthabango lo udlale ezanu kahle kahle wathengwa uthabango wathenga uthabango ethengele ukuthi isizwe sezimbabwe sihlupheke njengamanje isizwe sezimbabwe egoli siyatshiswa imihla nemihla kungekho sizathu uthabango waze wasihluphekisa ezimbabwe thabango akodwa libambe lingathoni thabango
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalalele hayi seyabezothabango uma bekhuluma labo phugeni uyekela uwashman ncibethi ngamandlwana into zabantwana uqinisile vele ma bekhuluma uyezwa la ukuthi badlala sibe benza ama-funis kuma nje baya besithi benza ama-funis beyala le fesi kachamisa bakwazi ngoba babi uphugeni imlomo ibomvu uthabango vele uwonyeni ubani abangamfaka vele olayithayo so ifesi liyana nje besaba ukukhuluma iqiniso ukuthi hayi undoda muhle lo yikho simfuna la sebefuna ukwenza ama-funis bethi ye ngathi nguprezident wephathi ekabani kathesi kunje liyamlandela abelisithi wabalekela iphathi wabalekela lathi i-MDC yafo labuya lathi week selinika phela ukuthi ikhokhela nani selisehlule ukuthi liqambe izikhundla futhi lokhu ukuthi lithe harare kulabantu abafuna lijoyina liqamba amanga abantu labana bathi singalithiyeli i-triple c kakubuyelwe ku-triple c abangeke bevume ukuthi uthabanga athathe i-triple c bazivulela abathiwa ukuthi bajoyine uthabanga lawo ke elwazileyo ngamanga liyathanda ukulalela i-propaganda liyisebenzise akulabantu beharare abalandela uthabanga abantu beharare abahlanye phela ngaso wabona even le mathapelele nto uthabanga vele labantu alaba bagcwalisa amahouse lo muntu othona elandela uthabanga ekhangelela ukuthi kule future kuthabanga umuntu odlala ngesikhathi lo monzoro wenziwa la kanje kodwa kwaphelela emoyeni kade sebefuna imali ze-triple c ngoba bangabayanga alike lihlukane le mali ze-triple c that's why ubhudilwana wakhiphe i-3 million esithi ngebhulethi khaya kutshela inhlamba ezinzima wona thabanga uright ubhudilwana wakwendla kuba umamakho imali yemalayini alike lifunde ukuzisebenzela alike likhuluma iinto elengqondo ku-studio 7 lihlukane lo chamisa uchamisa akala ndaba lani uchamisa uthandwa yiti futhi alingeke lize khiphe inhliziyo zethu kuchamisa lingaze liye ekhothi lingawina ibizo but inhliziyo zethu likhohlwe akula bantu abalandela uthabanga abantu balandela uchamisa and sithi phambili ngayo
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Njengokutsho kwami isikhathi lokuthi siliphe ukuthi bekulani asisavumi silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa namhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuyabulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.